most masses of the youth bazahamba ngendlela esikhulumisana nayo ngabo ngama youth azimisele ukuhamba not nje jikelele sikhuluma ngama youth sikhuluma ngomphakathi azimisele nje ukuthi ahambe ehlola amagama abo noma singathi siyakhangela uhlelo oluyenziwe nguhulumende mina ngesingani akulanto sengisolile kakhulu ekukhangeleni amabizo ngoba zikhona ezinye inhlelo ezokukhangela amabizo kakhulu esebenzisa ama mobile phones ethu ukuthi umuntu ayenelise ukuthi abone ukuthi uzavotela ngathi kumbeni ekuyithi police station la kuward yakhe so ngibona ngani isethi ngathi izamile ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula laphakathi nakomphakathi ukuthi behlole ukuthi bazangivotela ngathi
lakho ulihlole njani osebenzisa umakhalekhukhwini ungene ebulenjini be-internet ethi kumbe uhambile ku inspection station wayahlola
so far eqinisweni angihambanga enkomo kodwa I just received a confirmation kumakhalekhukhwini ukuthi ngivotela ngathi abanye abangaka receive information kumakhalekhukhwini bayakhona ukuthi bedayele just *125# and then bese bedayela and then bayithola information from SEC ukuthi bavotela ngathi
bakhona yini abangakabhalisi mhlawumbe ohlangana labo lapho hamba khona
limqotho lelo baningi kakhulu vele abanye besenza ukuthi sibahambise ema-ofisini amakhulu awe-ZEC ekakhulu efamona besiyarejista ngokunjalo njengobana sekuvuliwe ukurejista futhi kakatha ekusiyaphetha mhlaka-29 siyabakhuthaza abantu ngoba nabanzi abanye kade bevele bengatholi amathuba yokuthi berejista ngoba ikakhulu bekusenzakala ukuthi abanye benga-ofi abanye labana abasenza umsebenzi wezandla ukuthi umuntu uyabe esehluleka ukuthi azinike ithuba lokuthi erejista kodwa ngokuningi kuyathembisa ukuthi abantu kungikhona bezavota singakhangela inani liseseliningi inani elingarejistanga ukuvota esilokhe silihlele ukuthi lihambe lirejista ukuvota
kahle kahle bathi yini isizathu ngoba sesiside mpela isikhathi luqhutshwa lolu hlelo
umbuzo omuhle kakhulu lo nkomo ikakhulu singakhangela ukuthi iningi lama youth kumbe iningi labadala abanye abathi angeke be-register ukuvota ngoba abanye abathi sivote sirejistile kodwa siyikuvota isizathu ngezokuthi singakhangela ikakhulu akade bele hope khona akade bele themba khona ukuthi bazavotela khona ukuthi kade bekhangelele ukuvotela ku-United MDC meaning that i-alliance ye-MDC ungakhangela ukuthi ama youth amaningi labantu umphakathi omningi njengobana sokuqhaqhekile sokule MDCT ekhokhelwa ngudokotela uKhuphe sokule MDC Alliance ekhokhelelwa nguChamisa sokudivide kakhulu ingqondo zabantu abantu sebehle baphela uthando ukuthi bevota abanye kade bangakaregister sebehle baba nalokhuyana ukuthi bethi pho sizavotela bani siyavota sisithini sivotela bani sebebona konke kuyindlela yokungcola nje so abantu sokubaphule inhliziyo lokhuyana so sokuyukuthi silokhe silwisa nje ukuzama ukukhombisa abantu ukuthi behambe beregister.